So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlaka 26 kuMpalakazi 2024 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
So silethembele ukuthi bazadinga indlela eyokuthi kukhulunyiswane njalo ukuthi abantu babe le nkulumo nje ezokuthiwa bona ukuthi bengathayani bengavulalani.
Kulezi botshwa ezedlula inkulungwane eziyisithupha esezivaleke entilongweni yeMaputo Central Prison kulandela ukuqhamuka kwedlakela olubangelwe impumela yokhetho lukamongameli.
Silahlekelwe phakathi kwesikhathi lapha ikakhulu last quarter of the year.
Kukhunjulwa abanye abantu abaqathekileyo ababhubhe lo nyaka eZimbabwe. UBenjani Mwarwari uthi uzaphanyeka emthethwandaba odaba lokususwa kwakhe kukhetho lukamongameli weZifa. Zonke lezi ndaba lezinye siyalandela. Kulezi botshwa ezedlula inkulungwane eziyisithupha 6,000 esezivaleke entilongweni yeMaputo Central Prison kulandela ukuqhamuka kwedlakela olubangele impumela yokhetho lukamongameli. Abezindaba abeReuters babika ukuba abantu abangamachumi amathathu lantathu 33 babulewe njalo abanye balimala kulesi sihlakalo. Inkantolo yeConstitutional Council ngomvulo yethule isinqumo sokuba umnumzana Daniel Chapo owebandlela ibusayele Frelimo nguye owanqoba kukhetho lukamongameli olwaqhutshwa ngomfumfu, kodwa lokhu kuphikiswa ngumnumzana Financio Mondlane othi kube lokuqilibezela kulolu khetho. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngomgcini sihlalo womanyano weSADC wethule umbiko esithi umanyano lo ukhuthaza bonke abaphatheka kukhetho ukuthi bamukele isinqumo seConstitutional Council. Umgcini sihlalo weAfrican Union Commission umnumzana Muso Muhammad yena ukhuthaze uhulumende labaphatheka ukukhetho ukuthi badinge indlela zokumisa udlakela lolo. Uhulumende wakwele South Africa laye usekhuthaze ukuthi kuqhutshwe inkulumo ezilakho ukulungisa lolu dubo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nengcwethi yezombusazwe umnumzana Masimba Kuchera.
Kungala ukuqhubeka kungenzakala sibili ukuthi uphazamise amanye amazwe. Siyakwazi ukuthi ngezikhathi zama-80s kwake kwaba lempi eyangena kumazwe anjengeZimbabwe. So silethembele ukuthi bazadinga indlela eyokuthi kukhulunyiswane njalo ukuthi abantu babe le nkulumo nje ezokuthiwa bona ukuthi bengathayani bengavulalani.
Sizwe njalo umbiko okhutshwe ngomgcini sihlalo weSADC njalo ngumongameli weZimbabwe umnumzana Mnangagwa esithi iSADC ikhangelele ukuthi bonke abazombusazwe eMozambique balandele isinqumo seConstitutional Council. Liwubona njani umbiko lo?
Imizamo le kuyabe kungamele ibuye ebantwini kumbe kube lama-public pronouncements. Abangakwenza ukuthi bakhulume lalo owaluze i-election uMondlane ngokubona kwakhe uthi yena nguye owawinayo, njalo ube sithi yena uzasigcoba ukuba ngumongameli mhlaka 15 January. So angiboni ukuthi kuyanceda ukuthi iSADC ibe le public statement enjengaleyo. Kuyabe sekumele bazame indlela ezokuthi bakhulumisane engxenye esingathi behind the scenes ukuze babonisane ukuthi bengahamba ngayiphi indlela, ngoba okhathesi ukhanya njengani uMondlane u-convinced civil ukuthi wawina i-election.
Kodwa singakhangela umbiko we-South Africa, uhulumende we-South Africa yena uthi uzinikele ukuphathisa abezombusazwe eMozambique ukuthi bakhulumisane nxa okusenzakala ukuthi kube lokukhulumisana. Singabona ukusiba lokukhulumisana okungamisa udlakela lokhu lolu, njalo ukukhulumisana lokhu kungabumba into enjani engabe isamukeleka nxa sikhangela udlakela lukhona kanye lokudonselana okukhona phakathi kwabebandla elibusayo labaphikisana.
Ungaba icebo elihle kakhulu ukuthi bakhulume sizothi bengabonisana yini, kodwa ukuze khathesi nxa kuyukuthi i-council ithi ukuthi uChapo wawina uMondlane engavumi, angazothi inkulumo zangkhona ziyaziqalisela ngapha. Kodwa sokumele bonke uChapo lo Mondlane owaqala bami ukuthi bengaqhubeki ngodlakela banike inkulumo lezi ithuba.
Mnumzana Masimba ukuchera ingcwethi yezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeCenter for Disability Rights ubesecingweni lele Studio 7 eSabilitani. Banengi abantu ababuyele eZimbabwe ngesikhathi sekhefu leKhisimusi, kube labanye njalo abasebenza nzima ukuze bephandele impilo yemdeni yabo abangenelisanga ukuya eZimbabwe. Abaphumulayo eZimbabwe bathi bakholisile kakhulu izolo lezihlobo labangane loba isimo somnotho sisibi elizweni. Kwalabaswelayo abathi iKhisimusi yabo ibifana lamalanga wonke nje lonyaka. Abadabuka eZimbabwe abakwamanye amazwe abasele besebenza bathi badonsa nzima. Omunye wabo unkosazana nomthandazo Nkomazana ohlala kwele India.
Amaphoyisa ahlukumeza la ahlukumeza kakhulu. Noma nje singekho engcupheni khonokho ukuthi bayaphungula ikhahlameza bethatha izinto, balithathela izinto elinazo. Sometimes vele kwabalaba abangafuni ukuzikhulumela bayashaywa. Ah, kunzima. Asiyibonanga nje iKhisimusi esijwayele ekhaya le ukuthi siyabuthana sijabule. Hhayi, abekunzima lo nyaka.
Zingathi nxa sukangele lo nyaka lanyakenye ubona zana kade kungcono yiphi umnyaka?
Unyaka ophelileyo obungcono ngoba besikhona ukuthi siye esontweni sikhululekile, singahambi isicatsha, singabuya esontweni nje sizihambele endaweni zokuzithokozisa emabhichi, endaweni ezitshiyeneyo sikhululekile. Kodwa lo nyaka hayi, hayi lo nyaka bekunzima.
Kwenziwa kuyini?
Kungani izikhathi zonke amaphoyisa bengelamali vele bayenza njalo. Uma befuna ukutshontsha noma bayalithathela amafoni amawatcha anentengo ephezulu bezithengisela nje bathole imadlana. Kukhanya ngani vele abaholi imali ezwayo, so vele bathola iforeina bahlukumeza. Bangathola umuntu ongani kakhona ukuzikhulumela, hayi bayakuhlukumeza.
Unkosazana nomthandazo Nkomazana ngodabuka eZimbabwe ohlala kwele India ubexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7 eseMumbai. Kutshone abantu abalodumo lonyaka abagoqela owalwa impi yenkululeko uChinga Dube obethakazelelwa nguZulu uGogo Rose Nyathi, umlondi wembali yesizwe sikamthwakazi uPhathisa Nyathi labanye. Intahlela izindaba yeStudio 7 uEzra Chisaspanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngaphandle kwabathathu laba abadabuka eMatheleland, kutshone njalo uHlangu Dlodlo wayengumqondisi weHighlanders Football Club njalo wayekhokela ezomdlalo wokulingisa elomoya uConte Mhlanga bekunhlanganiso yeMakhosi Theatre Productions kanye loSelonare wayekhokela ikomishini kahulumende ebona ngokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission. Ilizwe lakahlekelwa njalo nguphelekezela Mphoko wayengumseri kamuyi Robert Mgabe. Umphathintambo wedolobho lakobulawa inkosikazi Judy Ncube ukhala ngezimfa lezi.
Silahlekelwe phakathi kwesikhathi lapha ikakhulu last quarter of the year. Obaba uChinga khumbule uDlodlo, obaba uPhathisa uSisu Rose popularly known as uGogo Rose, khumbule uIsmayela. Abona kulamaviki amabili amathathu sibeke ubaba umphoko silahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu kakhulu ekhona mbitsana silahlekelwa amaqhawe esizwe
umnumzana Nicholas Moyo umabharani omkhulu kuhlangothi lukahulumende olubona ngezemidlalo lezabatsha uthi isizwe sithithibele ngezifa zonke lezi
ikukhothama kwengwevu ikukhothama kwabantu abakade bephathisa emsebenzini yamasiko
Umoyo uyaphambili elandisa ngabanye ababhubhe lonyaka
kwaba leyezi elibi uphathisa iqhawe kwezamasiko ukuloba ukuresearcha kwamasiko kwaba lelinye ijahe elikade lisenza umsebenzi wokucomba Charles Msemanga egalari laphana uyenza into eziningi urepresenta ilizwe kuma-platforms amaningi
Imbongi elodumo Albert Nyathi uthi elamandebeleni lilahlekelwe kakhulu lonyaka.
Umnyaka ka-2024 bengumnyaka omubi kakhulu ngapha esintwini. Eliya indiye silahlekelwe ngubaba u-Abdul Nyathi, uGabi. Uphathisa isifiso sami bekuyukuthi ngabe bengile memory stick bengiyasixhumeza emlonyeni wakhe. Sisale sibambile ulwazi lolwabe nathi lahlekelwe bathi sitshe sihle kasidlele.
Omnye umlandeli wamasiko unkosazana Esnard Maphosa uthi udabukile kakhulu ngokwenza lelo nyaka.
Silahlekelwe izihlobo zethu eziningi. Engicabanga kakhulu ngumphathisa Nyathi. Kade ungumuntu kade eqakathekisa amasiko ethu. Njalo esifundisa ebhala amabhuku ngamasiko ethu besiriminda lapha esivela khona.
Ziningi izimva ezithethe labanye abenza imisebenzi eqakathekileyo eZimbabwe. Unkosikazi Happiness Banda wayengumlweli wenkululeko ekuviyole Zimbabwe People's Revolution Army. Uthi lo nyanga babe ngabalweli wenkululeko bafe kakhulu.
Silahlekelwe ngamaqhawe ayiyo asilethela uzibuse thina lapha njengabantwana beZimbabwe ababuya lenkululeko balahlekile.
Owayengukhansila kobulawayo Alderman Phineas Ndlovu uthi abantu emathebelelendi abadumileyo abatshonayo abancediswa ngalutho besaphila.
Ubevele luncedo kumbe ubevele ngalancedo uvele uzanceda iqiniso kalikhulunywe ngayenalwana umuntu kakwesincedi uthathwa ngofunayo uthiwa ngongakufuniyo akulandaba but into ekhathazayo yikuthi uze usutshelwa kuthiwa khona istate umuntu lona simdeclare but ukudeclare kwakhe istate it doesn't mean anything in Matabeleland.
Unkosikazi Lucia Dube wenhlanganiso encedisa ngokutshiyene izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBrithani eZimbabwe Diaspora Focus Group uthi abatsheleze ebelomlandu ukuqhubelisa phambili imisebenzi yabahambileyo.
Ngithanda ukuba sikhumbule amaqhawe ethu asitshiyayo bonke bebeqakathekile kithi ezimpilweni zethu ngendlela ezitshiyeneyo. Sithi kabalale ngokuthula lapha bakhona. Njalo indima yabo bona bayidlalile.
Kunomoya wokufa okwesabekayo lonyaka abantu abaningi balahlekelwe izihlobo nabangane. Sithi kabalale ngoxolo. Ngiyimele studio 7 kobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine lithi liwise indizamtshina zohlobo lama-drones ezingamachumi amabili phakathi kwezedlula amachumi amathathu eziphoselwe kulelo lizwe ebusuku ngele-Russia elibhidlize izititshi zomlilo kagetsi. Inhlanganiso ye-Media Institute of Southern Africa ithi abantu abaningi kwele Zambia babona engani kazisakhululekanga intatheli izindaba phansi kukahulumende kamnumzana Hakainde Hichilema. Ukhulumende kaHichilema uyakuphika lokho. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezi phathelane leMelika inengi lithi lilendele ukubona ukuthi umbuso kamnumzana Donald Trump owakhethwa ukuba ngumongameli weMelika uza kuba uminjani esephethe amathomu ngenyanga ezayo kulandela umbiko awethule izolo enkundleni yakhe yokuxhumana ebulenjini eTruth Social lapho achothoze labo abangavumelani lembono yakhe. Ngakwelinye icele okamongameli Joe Biden ubukhuthaza abantu ukuthi bebambane. Ababili laba balembono ehlukeneyo njalo ngehlelo ezigoqela ezomnotho ezempilakahle ubudlelane lamanye amazwe langesigwebo sokulengiswa. Ukuhlazelwa lutaba usithandekile emhlanga we Studio 7 uxoxe lomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungule zombusazo.
Akekho phela umuntu owake wazisola lapha sikhuluma ngepolitiki lawa ngamaqembu ahlala ephikisana. Ukuphikisana kwamaqembu ke ikusolana ukuthi laphana wenzanga kuhle mina ngenza kuhle ukudlula wena. Esikubonayo ke ukuthi uBiden ulungile azame ukuvikela umsebenzi abawenzile bengama-Democrats umsebenzi wakhe ngoba phela uma ephuma ufuna ukuthiya ekhunjulwa ngezinto azenzileyo. Kodwa ke uma sithanda ukubheka impi ekade ikhona yakuto yokhetho lolu njalo sibheka nezizathu ezingabe zenze abantu be-America bambuyisela uDonald Trump embusweni. Kuyingoba kuyizizathu zokuthi uDonald Trump ama-American amaningi akholela ukuthi ngesikhathi ephethe lokho kwakuqala umnotho wabasebenzela abantu be-America kunengi abakuzuzayo ikakhulukazi osomabhizinisi abancane e-America bayakujabulela kakhulu ukuzuza abakwenza ngaphansi kukaDonald Trump. Ngakho-ke uDonald Trump ekungeneni kwakhe kunengi aza kushintsha ukuze phela ajabulise abantu abamvoteleyo ukuze agcwalise izinto abathembisa ukuthi uzobenzela zona uma engena embuyisweni. Njengoba nisibona ukuthi abantu abaningi e-America bathi uma bebuzwa ngesimo somnotho manje ngaphansi kukaBiden bakhombisa ukuthi abeneme kunengi okungabajabulisiyo. Kusho ukuthi leyo nto izaqhubeka ngaleyo ndlela yokuthi uDonald Trump uzafuna ukubonakalisa ukuthi kunengi ukwehluleka okwenziwe nguBiden namaDemocrats ekwenzeni ngcono umnotho we-America.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungile zombusazwe obekhuluma ezimele obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. Ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Ngusigaba esihlazi yakhona ezombusazwe namuhla sihlolisisa ukwephulwa kwelungelo loluntu lonyaka nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abaphikisayo bathi uhulumende ubebathwalela ubhulo kodwa uhulumende kaMnangagwa uyakuphika lokhu esithi abantu bakhululeke kakhulu eZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lwalo Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele lomnumzana Believe Gawule okubandla leZANU PF. Umlalazi usungula le ngxoxo.
Ukuhlukunyezwa kwezizalwane zeZimbabwe nguhulumende okufanele ukuthi aluba uyaba protector ngomnyaka lo ka 2024 njengenjwayelo sibona lokho kuqhubeka kusiya phambili especially kwezombangazwe. Uma umuntu elombono ongahambelani lo hulumende bekulula ukuba nabotshwe banenga babotshweyo laba baseHarare oJameson Chimba labanye bakhe bahlukunyezwa kakhulu kwahlukunyezwa oJobs Khala ongari vume yonke into le inyakanyaka ibisenzakala kuyinjwayelo ngoba laba vele sebakwenza umkhuba ukuthi abantu abaphikisana labo bahlale bahlukumele. Singamuva sisuke kwezopolitiki, umuntu nje wonke waseZimbabwe amalungelo wakhe ubehlukumezekile kakhulu ngenxa yokubana abantu abale right to e-health. Uhulumende wenze i-health system yakholapsa. Abantu balelungelo ukubana baphile, abane ngenxa ye-negligence nje kahulumende emgwaqweni, ukungalungisa umgwaqo, ukunganikezi abantu i-shelter, yonke into ama-fundamental human rights wabantu ahlakazekile elizweni lakithi.
Uthi ngeza ugawule khonapho, ubagawule phosela kubaba. Uyamuzwa umlalazi
lapho yakhuluma. Ngiyamuzwa umlalazi. Nxa ukhuluma, sikhuluma kuthi ngelungelo loluntu. Ilungelo loluntu kumele kwesikhathi singani siyasuduka mbijana siphume kwezombangazwe sikhangele ilungelo loluntu lilungelo loluntu olukhona labo sisekelo sombuso weZimbabwe ukuthi ilungelo labantu likhona ezisekelweni zombuso wamazwe nala ukuthi kumele ilungelo lomuntu luhlonitshwe ngendlela enjalo ebalulekileyo. Kodwa ke nyananzelela ukuthi nxa abantu umlalazi sebeka ethena hayi ilungelo loluntu eZimbabwe lapha abantu bakhahlamezwa eze ukubotshwa. IZimbabwe yilizwe elilomthetho walo njengelizwe emazwe onke le mthetho yakho. Oyikhuluma njalo umlalazi waseSouth Africa khona hayi. Kabone lapha eZimbabwe yebo ke kuphela ilizwe leli lilomthetho. Yazi umuntu waseZimbabwe uvikelekile badala. Umuntu waseZimbabwe uvikelekile, uyazi abantu balala ubuthongo buyehle, abantu bayenzezela into abazifunayo ngesikhathi abafuna ngazo. Kodwa umuntu owephula umthetho kuthiwa uyephule umthetho. Lanxa ungawephulanga kuthiwa uwephulile, ikhothi yakambe kukhipha ithi awu umlalazi kalacala, uvele kalacala njengendlela okwenzakala khona eZimbabwe khona.
Yikho
ukuthi mina izinto zonke simele sizikhangele kuhle ukuthi ilungelo loluntu leli silumeza ngani njani.
Ye, what is baba umlalazi? Umlalazi ngena khona baba.
Sikhangele amalungelo abantu beZimbabwe abasuke le ngo-1980 bengcindezelwa bethwele kanzima. Not only ku-politics, ukhumbule babagawulela balalela ukuthi ngikhulume ngamalungelo abantu ku-politics okuvele kuyinjwayelo, sesijwayele ukubana uhulumende weZANU-PF yikho akwenzayo. Njalo lo mthetho lo okhulunywa ngugawule u-applywa selectively, so siya ngokuthi ulukuphi uhlangothi. Engaphinda ngakhuluma ngamalungelo abantu nje in general, ilungelo engilishileyo i-right to education, abantu abethu sebencindezelwe kwezemfundo ngoba uhulumende uyahluleka ukubhadala otitha ngendlela eqondileyo. Uhulumende uyahluleka ukwakha izikolo, kambe shuwa ngemva kweminyaka yonke le silabantwana abafundela ezindlini zodaka, ama-rights abo aviolethiwe. Ungahamba empilo esibhedlela gawule namhlanje ungathiwa wena so-admitwe empilo, siyabe sesikwazi ukuthi hayi kungumusa wenkosi ukuthi ugawula kuphume esibhedlela ngoba izibhedlela zethu seziyi-death trap. Yikho izikhulu ezibusayo othiwenga labanye behambe eChina ukuyalathwa khona kabasahambi ezibhedlela ngoba sebazibulala. So yiwo amalungelo esiwathoyo ukubana ngo-2024 besibhekane lalolu hlupho lokuvayolethwa kwama-fundamental rights abantu beZimbabwe. Maningi amanye kangiwaqambanga avayolethwa especially nguhulumende.
Ye, sawuzwa mlalazi. Kawule gqiba khonapho ba?
Umlalazi kumele ayehlukanise kuhle futhi khonapho. Nxa esekhuluma ngokuthi abantu ezikolo, abantwana inswelo, ezibhedlela inswelo, yebo phela, kodwa phela mlalazi ukhumbule thina lathi siphakathi ko singabantu labantu abangani bayadodombela asilakho mlalazi. Yikho ubona kwesikhathi sincediswa lakho ngamaingashi ezizimeleyo ama-NGOs engena lapho esiphathisa ngaphana ku-education esiphathisa ngangapha, imali mlalazi kasilazo ezeneleyo. Kodwa okunye kwakhona ngiyavuma mlalazi ngoba imali zakhona ziyabe zintshontshwa. Amasela yiwo asiphambanisela inhlelo zentuthuko. Umculi wathi ngelinanga wathi uvala lapha isikhala lesi amatsotsi abhoboza lesi.
Lapha lizwe umnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF lo mnumzana Fortune Mlalazi olandela zombusazwe ezimele, bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Abezindaba abe Associated Press babika ukuba uBenjani Mwariwari osuswe yiZifa Ethics Committee kukhetho lukamongameli weZifa enganikwanga izizathu ezikhanyayo uthi uzaphanyeka udaba lolu emthethwandaba. UBenjani owadlalela iManchester City, Portsmouth, Sunderland leBlackburn emdlalweni wenguqu kweleBhilithani uthi kakwazi ukuba iZifa isuse njani igama lakhe phakathi kwalabo abafisa ukuncintisa ukhetho lolu ngenyanga ezayo. Abanye abavinjwe yikomiti le nguProfet Walter Magaya, uThemba Mliswa loFara Ijere. Umliswa laye uthi ulakho ukuphanyeka udaba lolu emthethwandaba. Ngasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zeZifa ngodaba lolu ngoba bezingaphenduli omakhalekhukhwini. Sixoxele ngcwethi kwezemidlalo uThandazani Zimbwa.
Ngibona ngathi wonke umuntu ongabe wayifake amaphepha okufuna ukungena kumncintiswano wokhetho ulelungelo lokubana uma engasaphumelelanga athathe izinqumo ezingancedisa isifiso sakhe leso sokuthi ancintise. Xa sikhangele amadoda amabili uThemba Mliswa laye uBenjani Mwariwari ye kukhona sebeke bakwenza kwela izolo ngezomdlalo wenguqu, kodwa lapha kule mthetho ecacileyo echoyo okufunekayo uma uzavunyelwa ukuncintisa. Ngakho ke nxa sokutholakele ukubana awusuthisi leyo mthetho, ngibona ngathi kuyabe kusobala. Angithi nanku siyabona uFara Ijere laye utholakele kunalapho akhutha khona ukubana abambe isikhathi, wahle watsho ukuthi hayi lokho ngiyakubona kodwa isifiso ube laso.
Ye kuye emthethwandaba lokho akuhluphi yini nxa sigagane zenguqu?
Lapho-ke kukhanya ngani kulo daba khona, ngoba ngike ngathi ngihluzisisa abanye bebesitsho ukuthi izimali ezifunekayo ziningi kakhulu ukubana uzibhadale nxa isikhalazo sakho sizayamukelwa. Ngakho-ke lokho kukhanya ngani kungasinda njalo, lanxa kunjalo kusegcekeni ukuthi kungagcina kudonsa isifiso sokubana ukhetho olukhangelele ukuba khona mhlaka 25 January ungagcina kudonsa ukhetho lungasabi khona.
UThandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo obexoxa loGibbs Dube Studio 7 eKobulawayo. Soma isikhathi sokuza imibono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salibonani kuwo Studio 7. Mina nginguSikhumbuzo Moyo ozala eNkayi esigabeni seNzuza. Abanye bengathi kusemandulo ngizalwa komoyo koThekwane. Ngile sicelo lapha basakazi lingisakazele indaba yami le izwe nje. Yibo bonke abantu ababe ngabalweni benkululeko kuzinga leZiqa ongaba kwazi uCharles Moyo. UCharles Moyo umfowethu wahamba empini kasaphendukanga. Ngile sicelo sokuthi kubo bonke amaZiqa abangezwa lesi sicelo sami bangazise lapho kwaphelela khona umfowethu Charles Moyo ozalwa komoyo koThekwane eNkayi, lapho kwaphelela khona impilo yakhe. Nginesifiso sokuthi ngiyedobha amathambo akhe ngiwalonde ngizowabeka ngokwesiko lakithi lapho kungabe kwaphelela khona impilo yakhe. Ongaba lalolu lwazi uyandithitha kunombolo zocingo ezithi 078-54-8916.
Salibonani, lonke angithemba lingene kuhle ekhisimisini. Binjani ikhisimisi? Yeyi kumagumbama nomhlaba. Yeyiyeyi themba belulwesesokolwenu namhlanje lisemukela izipho zivela ngokushiyana kwezindawo. Sho right, lizibambe lisigcine phila. Abancanelekelani ntshengo.
Sibonge kakhulu abalaleli kumbiko yenu elisithumele yona. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk okwanamhlanje. Muli yeZimbabwe olivalelisayo nguThabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.